Abahlali laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalenyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa uMnumzana Stanford Gala, uKhansila kaWard 1, uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaWard 2, uMnumzana Limukani Nono kaWard 3, uNkosikazi Lobukhosi Malila kaWard 4, noMnumzana Nkululeko Malumeja okaWard 7 eGwanda North. UNkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-TCC ngangena ku-TCC. So sengiyingxenye ye-TCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-TCC.
Ukansila kaWard 2 uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esiyetshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-TCC, sahamba ngayo i-TCC even imihlanu yemigwazo yitade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations, abadala ewadini banginominate.
UMnumzana Stanford Nkala uKansila kaWard 1 omunye wabathiye ibandla le-MDC uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza lesi njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzothi asexotsha abanye ngale, waxotsha labanye ngale, but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe. Sasihlale lathi sasithulela sisithi kumbe into engalamsebenzi. Sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
UMnumzana Limukani Noni ongukansela kwa-3 uthi bathethele linyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami, ngilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana labo kudala.
Incwadi yamakhansula lawa yokuthiya i-MDC yamukelwa nguNobhala Jikelele waleli bandla ezansi seMandebeleni, uMnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo, lapho kubikwa kuloku kungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende. Sixoxe loNkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli webandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards. So sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadala boyindebele. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright, uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe, ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Esikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazancindisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise kuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiploywa. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo. Nxa ubaba esethume omunye umfoweni ezitolo, bekezela la uza kuthuma, kumbe uyetheza inkuni, kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imilando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kusasa ukuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabi leli lodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idale le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise nokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lwalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.